umumo wegcikwane Washington State ungathi unganeno ngawuzange uze uphihlike kakhulu njengakwezinye indawo indawo ezinjengabo California labo Florida labo New York labo New Jersey. Loba nje kuyisistate esaqalisa ukuba legcikwane i-America yonke igcikwane lokuqala labonakala e-Washington State. Ugovernor wahle wathatha amanyathela lokuthi uhlale nanzelele vele ukuthi thina sihlala ngabona siku-stage 4 laku-stage 2 siphenduka sibuyele emuva. Uyananzelela ukuthi uhlala ekhangela imithetho yakhe vule vala. Kunzima ngendlela abesenza ngayo ukuthi igciwane liphonge uchelesa nje ligcwale njengakwezinye indawo. Mbona ngani imithetho kagovernor yiyo encede kakhulu. Hayi kathesi nje liyehla kaliphezulu.
Nxa sikhangele okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka usiyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la.
Umkhuhlane wegciwane leli i-COVID-19 ngumkhuhlane onzima. Angikwazi kule lizwe elingakhuluma lithi lona bazakhansila bakhansile by the end of the year kungabe kusaba le vaccine, kungabe kusaba le corona, even kule vaccine ngenxa ukuthi abantu bayahamba from kulesi sigaba kusiya kulesani sigaba kulelani lizwe kusiya kulelani lizwe. Njalo siyeza ukuthi engitsho mina ukuthi ngibona ngani i-corona ingeza kuphela iphele ngitsho ngoba sasisizwa kuthiwa belungisa i-vaccine babelungisela omunye umhlobo wegciwane. These days sokuthiwa kulelinye igciwane elingavumiwe naleyo i-vaccine ekhona. So kutho ukuthi imihlobo yama-vaccine le ephuma ilokhu isiba khona. Izaqhubeka isiba khona kuzathatha isikhathi ukuthi iMelika layo lamanye amazwe babe lelokhuzeni lesibanga sokuthi bathi thina i-virus kayisekho. Ayi ngibona ngani kuzasithatha iminyakana njengoba lapha sikwazi ukuthi bakhona abanye abangafuni i-vaccine. Bakhona abanye abathi bayayesaba njalo sizawuthiwa even ukuthi i-vaccine yangikhona kwamanye amamhlobo yama-virus ethutshayo le ayisebenzi ngendlela eyayilungiselela ukuthi isebenze ngayo. Umnyaka uzaphela nje kulokhu kusithi sigqoko siba khona but ngibona ngani abantu bazabe sebekhululekile sokungcono kule ndlela abantu abavaleli bengayo kathesi. But ukuthi igciwane lihambe nyanyanya hhayi angazi engxenye lizahamba bodwa bambona.